sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngomvulo mhlaka 30 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Abenhlanganiso Interparliamentary Union IPU Assembly basola ukuhlaliswa ejele kwesikhathi eside kwengumeli wezengeza West edala lePhalamende umnumzana Job Scala owe Triple Sim.
Siyakwazi ukubana after our disengagement from Parliament sabhalela ke ama international parliamentary forum anjenge Pan African Parliament, SADC Parliamentary Forum, le International Parliamentary Union, lapho ke esabhala khona two issues, indaba yokuqala indaba ye detention ka Honorable Scala.
Uhulumende uthi usehlise umthelo wamanzi asetshenziswa ngabalimi okuthelezela ngesilinganiso esedlula amajuma amathathu ekhulwini i-31%. Umongameli Joe Biden weMelika usekhuthaze inhloko kahulumende yele-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu ukuthi avikele uzulu njalo avumele ukuthi uncedo lokudla imithi lezembatho lungene eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Abenhlanganiso ebunjwa ngamalunga amadala ePhalamende emhlabeni jikelele Interparliamentary Union basole kakhulu ukuvalelwa lokuhlaliswa ejele kwesikhathi eside kwayengumeli wezengeza West edala lePhalamende umnumzana Job Sikala owebandla eliphikisayo eleTriple Sim, kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba ibandla leCCC likhweze isicelo enhlanganisweni le AIPU Assembly ebunjwa ngamalunga amadala ePhalamende emhlabeni jikelele emhlanganweni oqhutshelwe kwele Angola ngeviki edluleyo. Abe-CCC bakhonona ngokuxotshwa kwamalunga abo ePhalamende angamajuma amabili lantathu 23 lokuvalelwa kukaSikhala besithi kuveza ukuba eleZimbabwe alisela mbuso wentando kaZulu. Idale le-IPU lihlela bika ukuba lizathumela iqula elizazocubungula ngokuhlukunyezwa kukaSikhala lokuxotshwa kwamalunga awe-CCC ePhalamende ngozithi ungunobhala we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Ekhuluma ngalokhu, umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba olilunga le-IPU obesemhlanganweni owenzelwe e-Angola uchasisa kabanzi inyathelo labo leli.
Liyakwazi ukubana after our disengagement from Parliament sabhalela ke ama international parliamentary forum anjenge Pan African Parliament, SADC Parliamentary Forum, le International Parliamentary Union eyahlangana ke ngeviki edlule eAngola, lapho ke esabhala khona two issues, indaba yokuqala indaba ye detention ka Honorable Scala. You know ukuthi wabotshwa a member of Parliament and this Zimbabwe is a member of the IPU. Okwesibili, indaba yokukhitshwa kwama members of parliament ngendlela ke engekho emthethweni.
USiziba wazise ukuba kabasoze baphelele ku-IPU kuphela esithi inhlanganiso ezifana leyomanyano wamazwe abensundu e-African Union leyomhlaba e-United Nations kuzamele baziswe ngesimo eseZimbabwe. Kodwa umholi weZANU-PF edale ePhalamende umnumzana Pupuraito Karepi uthi akula kuhlukuluzwa okwenziwa uSikhala, ethi bazimisele ukutshela iqula leli iqiniso nxa lingeza kwele Zimbabwe.
But should they come and or should they have the intention to come, Nxa bengafuna ukuza eZimbabwe kuzabe kulungile ukuze bathole iqiniso. Abantu bayachiya iqiniso batshele amazwe aphandle amanga. Sizimisele ukuba kababuye sibatshele iqiniso. Akulani lebandla lethu lohulumende zindaba zabo.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi lokhu kuqakathekile ukuze amanye amazwe ancedise ekulungiseni inhlupho ezibhekane leZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi esebenza nenhlanganiso ye Revolutionary Research Institute of Zimbabwe umnumzana Chenisa Ntunga kwa uthi mhlawumbe lokhu kuza kwenza ezinye inhlanganiso zomhlaba zikhangelisise kabanzi udaba lombuso waseZimbabwe.
Kunzima ukuthi umuntu ekhulume ukuthi kungenzakalani. Kuqakathekile ukuthi IPU iyabuya, kodwa kumele sizwisise njalo ukuthi iZimbabwe sijwayele ukuba lezethekeli wawa labothi bayijuka lapho kusho ukuthi asonto entsha bazabuya bazadinga into eqakathekileyo ukuza kwenzakalayo. Mina into kade ngiyifisa ukuthi ma kuyukuthi abe-IPU bengabuya bengaba lo mbono, sike sizwe la United Nations ikhuluma kancane njengeZimbabwe.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono kasomlomo wedayi lephalamende umnumzana Jacob Mudenda ngokuza kwequla ele-IPU ibe liphutha njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ukusenjalo, uSikhala namhlanje ufikise iminyaka engamachumi amahlanu lanye 51 selokho wathetshulwa yingwe. Abemuli yakhe, abangane lamalunga awe-CCC ephalamende bamlande emthethwandaba namhlanje lapho abemele athoniswe khona bezomfisela ilanga lokuzalwa elihle. Bamthengele ikhekhe abamnikeze lona icala lakhe lingakaqali ukuthoniswa bemhlabelela lengoma. Ilunga le-CCC ephalamende uNkosazana Ellen Shiriedenga uthe kubuhlungu ukuba uSikhala usehlale isikhathi eside kangaka ejele.
Khathe sinxa sikhanyela indaba kababa uSikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kumgceke ukuthi ubaba loka lacala ende sikhanyela njalo kulabantu bethu abalokhe behlukuluza.
USikhala kazange athonisiswe namhlanje ngoba amagqwetha akhe athi umnumzana Harrison Nkomo lomnumzana Jeremiah Bhamu abephathekile kodwa wayevele wala ukuthoniswa namhlanje esithi ufuna ukuphumula ngelanga lakhe lokuzalwa. Icala lakhe lokuthuthuzela uDlakela lizaphenduka edale mhlaka 13 wenyanga ezayo kaLwezi. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden weMelika usekhuthaze inhloko kahulumende yele-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu ukuthi avikele uZulu njalo avumele ukuthi uncedo lokudla, imithi lezembatho lungene eGaza. Ngesikhathi amazwe omhlaba ekhuthaza ukuthi kuphathiswe abantu abalimeleyo lababhidlizelwe imizi yabo. Ekuhlaziyeni lolu daba, iStudio 7 ixoxa lengcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenkampani yezokulima eGreen Africa Technologies umnumzana Angliston Sibanda.
Njengoba kuvele ngokwejayelekileyo, ilizwe nxa selisempini ekunye konke kuyama kukhangelwe leyo mpi. Siyakwazi ukuthi njengoba uchilo eZimbabwe ibibenefita kakhulu kuma bilateral relations esilawo, ubudlelwano esilabo le-Israel, okunjengokuthi sibone lamankampani e-Israel anjengabo Petstock ebuya esiza lapha bakhona eHarare ngale yibo abasincedisa kakhulu thina njengabalimi elungolwazi langemitshina kanye lanhlanyelo lento ezinjalo. So sikhangelela ukuthi sikholela ukuthi ngabe kuyenzakala ukuthi kube lokukhumisana umlotha ukuze kuyiwe phambili, siqhubeke sisizakala njengeZimbabwe.
Manje lokhu nxa kunjalo kulithiya lingabi?
Thina njengeZimbabwe besesiphakathi kweconflict, ukuthi sasiconflicted ngoba okunye uhulumende wethu uyabe ekhuluma besithi sisima labantu bePalestine, at the same time siphinde sibe sisebenzelana leIsrael, okutsho ngokusobala ukuthi njengo 9 Aligned Movement, thina njengamalunga e-Non-Aligned Movement, kusithola sisiphakathi kwezimpi esingelani lathi, ifana ke le mpi ye-Ukraine le-Russia, ukuthi sasithola sesokumele simele e-Russia, ngoba iRussia yiyo eyasincedisayo ekulweleni inkululeko yethu. So sizithola siphakathi kwe-MPS singalani layo ibisiphambanisa inhlelo zethu lobudlelwano bethu ebesilawo.
Ngendlela i-Israel esihlasela ngayo laphana idinga abantu abebutho le-Hamas, ngombono wakho ubona sengathi impi le ingaba isiseduzane lokuphela na?
Impile angibona ukuthi seduzane lokuphela, ngibona ngani kuza kuseduzane lokuthi kube sibe sengozini yokuthi amazwe asekela iHamas agoqela oJordan Iran lamanye amazwe ama-Arabhu basangaba lakho ukuyithenga impi le, bese kuthi amazwe anjengabo North Korea avele elokhophe lokuxabana lamazwe anjengabo America, eMelika yone vele isekela i-Israel. Sesangabona nxa kungalwenzwanga masinyane sikusuku escalator sisiba lempi yomhlaba wonke.
Kuyini okungaphathisa ukuthi impi le ibe imiswa?
Kuthatha ukuthi amazwe anjengabo bo Russia labo Iran lamazwe anjengabo America labo Britain bangenele ekuthini kukhulunyiswane, bekele ukube bethumeza izikhali losekelo, ngoba nxa belokhu bethumeza izikhali losekelo bangezelela ukuthi impi le iqhubeke imemetheka, izagcina ingelamkhawulo, izagcina ibulalise abantu abanengi, izagcina ichaphakele kwamanye amazwe.
Lo ube ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi kwezokulima njalo ngumqondisi wenkampani yezokulima eGreen Africa Technologies. Uhulumende uthi usehlise umthelo wamanzi asetshenziswa ngabalima bethelezela ngesilinganiso esedlula amachumi amathathu ekhulwini 31% ngenjongo yokuphathisa abalimi ukuze benelise ukusebenza kuhle lonyaka ngesikhathi kukhayelelwa ukuthi izulu lilakho kungani ngemfanelo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka emhlanganweni lentatheli izindaba oqhutshelwe esigodlweni eHarare.
First suspension.
Sonke siyazi ukuthi izulu lalonyaka kuthiwa lingaba lilutshwane, ngakho uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukuthi abalimi bezuze lonke uncedo abangaluthola ukuze benelise ukuba nesivuno esimqotho, ukwehlisa intengo yamanzi kuzenelisa abathelezelayo ukuthi benelise ukuthelezela ukwenzela ukuthi zivuthwe izilimo zabo.
Wengeze uMasuka ethi uhlelo lukahulumende lokutholisa abalimi inhlanyelo lokunye okudingakalayo luqhubekela phambili kakuhle.
Secondly,
uhlelo lolu sesilwengezelela amanye amalanga alithumi lanhlanu ukwenzela ukuthi abalimi bengeze amasimu aphansi kwalolu hlelo. Ukusenjalo, lo nyaka sisungula uhlelo lokutholisa abalimi uncedo lwemithi ebancedayo nxa belima phezu kwenhlanyelo lama-fertilizer kade bevele bekuzuza.
Kodwa omunye umlimi wasemguza esigabeni seMathabeleland North olima ingqoloyi ongathandanga ukuvezwa igama uthi linyathelo elihle elithethwe nguhulumende kodwa lingeke lanceda kangako nxa kukhangelwa inkinga ezibhekane labalimi.
Abe-Ministry of Agriculture, uMinister Masisi umele abone ukuthi uyayengezelela amadamu ezindaweni lapho kule irrigation khona ukwenzela ukuthi amanzi ayenele lanxa izulu lingananga kuhle. Njalo omunye nomunye ufama oku-irrigation scheme athole ama-boreholes, ifamu enye leyinye ibe le-borehole, bayi-equipe njalo ne-solar ngenxa yokuthi amagesi khathesi ayahamba kakhulu.
Umsekeli kamqondisi wenhlanganiso yalabo abafunda ezokulima emakholijini e-Coalition of Agricultural Graduates of Zimbabwe, umnumzana Hanani Nleya, uthi uhulumende uthethe inyathelo elizanceda abalimi abaningi.
Ya, imuvi yakhona inhle kakhulu, i-right, ngoba iyancedisa ukuthi ama-farmers imhlabathi akade bewulima vele sibeza lima more because uzathola ukuthi irrigation is probably ngayile 100 hectares uthola ukuthi ngendaba yemali leyana ngendaba yentengo ufarmer usezilimita ngoba uyabe evelele sinye isikwerede esicarried over from the previous season so ufarmer ubeselima indawo encane but kathesi nxa imali siyehlisiwe umlimi usezalima indawo enkulu
umlimisi omkhulu wenkampani elungisa inhlanyelo eSidco ezabelweni zamandebeleni umnumzana Wallace Banda ukuthaza abalimi ukuthi belondoloze amanzi nxa bethelezela
inhlelo zokuthelezela ziyasiphathisa kakhulu ngoba ziyayenza ukuthi ngesikhathi sama dry spells kumbe ama droughts izilimo zethu ziphuche njalo futhi siyananzelela ukuthi inhlelo lezo zokuthelezela esithi ngama irrigation schemes ziyasenza ubana senelise ukuthi silime izilimo lezi ezidinga isizini engaba iyelulekile esingathi yi long season length singananzelela imhlobo yezinhlanyelo silezinhlanyelo eziphuza ukuvuthwa so ngenxa yokuthi siyabe silokuthelezela senelisa ukuthi sihle sifake izilimo zethu ngaphambilini uhlelo isikhathi sokuna kwezulu lungakafiki
uhulumende uthi sikhuluma nje amasimo angaba ngama hectare phose izigidi ezine 3.8 million hectares aselungele ukulinywa phansi kohlelo lweintwasa uhlangothi olubona ngezomumo womkhathi luthi eZimbabwe likhangelelwe ukuthola izulu elingenela kusiya kwelilutshwane lonyaka ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mudzingwa
Inengi labantu emadolobheni lithi ukuchithelwa amandla kagetsi mahlayana kulokhe kuqhubeka njalo kubangela ukuthi impilo ibe lukhuni ngoba inkuni zokuba sawumlilo wokupheka azitholakali lula njalo ukudla kuyonakala kuma fridge inkampani ebona ukwethulwa kwamagetsi elizweni ezesa isanda kwethula umbiko othi isalungisa imitshina esitishini sewange power station ukuqeda lolu hlupho njalo kuzathatha amalanga angamachumi amathathu ukuthi uunit 7 walose stitchi elungiswe ukuze sizokunengalo ludaba usithandekile emhlanga owestudio 7 uxoxele unkosazana Deborah Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association
iBulawayo ukhanya imnyama kahela magesi indawo eziningi ayahamba engabuyi izolo ngingathi ngithela ngifika mina I was out of town athi ngifika ngezwe abantwana besithi abuye 30 minutes kuphela ahamba and affects zonke onyama laba sebebolile abathi abakuma business labo abathengisa izinto zokuzengabonyama omizimithi chicken vele they are running at a loss ngathi siqeda ama-elections kwahle kwaqalisa nje ukuthi yembe ukuthi amagesi ahamba ezamanzi ehambe kuvele amagesi ehambe mina ngisebenze fidelity daba nesikhathi sokuthi vele uyaqalisa amasebusi ukungena magesi so usupho lolu vele lokhu siya ongoing up to the time yokuthi kathesi iBulawayo vele ngingathi kudactic bathatha about 2-3 lokuze days zingena magesi complete
ngaphambilini kwalingxoxo-ke wathi nayo ungasichazisela ukuthi kuhambe njani
babe sithi load shedding yona le ekhona i normal load shedding and kusema etown emayadini it's a hotel athi vele ngela layo lamagesi belithola amagesi maybe for 1 hour 2 hours but afeyilayo every week amagesi angkhona ebefeyile even to pump ama generators abo emalokhuze ama whatever okupampayo okubisa amanzi from phansi engenisa kwamajojo so they were failing bacina besenza besebenzisa ama-generator and ama-generator couldn't cope again ukuthi epampa amanzi engene kumajojo ukuthi sifune sithole amanzi so the situation is bad ngingazi ukuthi kathi kuhamba njani ukuthi ngobulawayo yedwa ngoba kuyenyezwa kuthiwa iplant enye esewange ingathi failile or whatever the problem is le government yeduveleka iningi i-statement yokuthi sitshele ukuthi why siba ne-load shedding phonguba mnyama nje ziphelelwe nje and abantu bakobulawayo just making a joke I remember omunye ukunezithi upresident wethu wathi mina kunganyama zibola sifonele so mbana telephone number yokuthi zimfonele so the situation is bad especially kulaba amazembazi athengisa you know izinto ezinjengezok ukudla zona lezo zivuna emafrijini ezincane. So amazenda they are getting they are having ihard time bale losi bale stress zokuthi endlini akusagcineka kuyinyama kwesasigeka zefrijini bale stress sokuthi amabhizinisi abo abahambi bale stress everywhere plazi ngezinto ziyafa amagadgets ayafa nxa amagesi ezabuya sobospaka 2-3 minutes sehambile ifriji sinejike amaglobe kuyatsha everything.
Lo ngukosazana Deborah Mkhasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oStudio 7 ekoBulawayo. Idale lePhalamende eleZimbabwe namhlanje liqalile imihlangano yalo yokuzwa imbono kaZulu ngohlelo lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwesikhwama semali yesizwe nguhulumende esomnyaka ozayo olwe 2024 National Budget. Kubika umlondolozi Ndlovu oStudio 7 eseHarare.
Owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali njalo ekhokhela ikomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali ePhalamende, umnumzana Clemens Chidua uthi baza kuzwa imbono kaZulu besebenzisa inkundla yokuxhumana yebulenjini eyeZoom.
The moment given that the portfolio committees were constituted a bit late, we are not going to have a physical budget consultations. What we have decided to do is to make use of the submissions that were done at institutions.
Owakhathesi ngenxa yokuba sabuza uqala ePhalamende, asisoze sikwenze lokhu ngokubhodabhoda. Siza kwenza lokhu sisebenzisa iZulu.
Kodwa iningi labantu lithi lokhu kuzaphazamisa uZulu ukuba aphe imbono yakhe ngoba bengelayo imali yendleko yokuba ebulenjini ku-internet. Omunye wabasole lokhu ngasizathu sinye sendleko ebulenjini uNkosikazi Princess Sibanda. Isakamuzi seHarare.
Indaba le izakwenza ukuthi singakwanisi ukutsho ama-views ethu on i-budget. Ngoba silamali yokuthenga i-internet. I-internet isidura eZimbabwe. Njalo iyahlupha i-network yangkhona. So asoze sikwanise ukukhuluma ama-views ethu.
Idale lePhalamende lithi kalizange lithole isikhathi sokuba libhode lisizwa imibono kaZulu lonyaka. Ngenxa yokuba amakomiti la ebekwe ePhalamende sokusela amalanga amalutshwana ukuba umnyaka uphele. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezempila kahle zikhuthaza omama abazithweleyo ukuba bayebhalisa masinya ukuze bahlolwe igcikwane lengculaza ele-HIV AIDS. Lokhu kwenzelwa ukwehlisa amathuba okuthelela umntwana ingculaza nxa kuyikuthi umama utholakale elalo. Inhlanganiso e-UNICEF ithi abantwana abayisithupha ekhulwini i-6% batholakala bethelelwe igcikwane le-HIV ngonina. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abezempile kahle bakhuthaza umama ozithweleyo ukuba abhalise emaklinika nxa eselamaviki alitshumi lambili, i-12, ukuze ahlolwe nyanga zonke aze ayebeletha. KoBulawayo ukubhalisa kubiza amadola angamatshumi amabili, i-$20, kodwa emaphandleni omama babhalisa kungela mbadalo. Umuntu ophila legciwane le-HIV ulakho ukuphila iminyaka engamatshumi ayisithupha lasithupha, i-66 years, kodwa ke lokhu kuya ngokuthi umuntu ulandela njani izixwayiso zokunatha amaphilisi lokuba ubanjwe igciwane selikubanga elinganani, njalo abantu bayatshiyana ukuba bahlaselwa njani ligciwane leli. Unkosikazi Nomthandazo Ndlovu, umongi, ukhuluma ngokuqakatheka kokuhlolwa igciwane le-HIV kwabomama abazithweleyo.
Umama uyabe engahlolwanga igciwane le-HIV engakazithwali kumbe esezithwele, ngoba ukuhlola igciwane lokhu kwenzela ukuthi sibone ukuthi amagciwane maningi kangakanani egazini likamama, njalo sibone lokuthi amasotsha wakhe womzimba aqine kanganani. Singakuvikela ngokuthi ngesikhathi umama engakazithwali kumele ahlaplane ukuthi uyamfuna umntwana, ngifuna nini, ayesesiyahlolwa-ke isimo sakhe sokuthulayo yini i-HIV.
Unkosikazi Josephine Ncube, owenhlanganiso eyezenzeleni network esebenza labantu abaphila legciwane le-HIV, uchasisa isizathu ezenza ukuba abantwana baqhubeke bethelelwa igciwane leli ngonina.
Esikutholayo kakhulu yikuthi uzathola ukuthi esikhathini esiningi ku-culture yethu silento liyana eyokuthi umuntu uyaqala afihle ukuthi uzithwele kumbe kube njani. Esikunanzelelayo futhi yi-late registration eyenziwa ngabomama abazithweleyo kuye emakliniki. Abanye bangikhona umuntu uhamba esehelelwa kuyikuthi vele akusela ndlela yokuthi ungavikela umntwana. Abanye bangikhona vele bahamba sebe-advanced in pregnancy ukuthi vele usezakuyabeletha. Kusokule amathuba amancane okuvikela umntwana ukuthi athole igcikwane.
Unkosikazi Ncube uqhubekele phambili ekhuluma ngenhlupho abahlangana lazo ngesikhathi bezama ukwehlisa amathuba okuthelelwa komntwana igcikwane leli ngunina.
Uyathola ukuthi abantwana abazalelwa ngaphandle kwamazwe babuya, asithi njengabo South Africa labo Botswana, abantwana bana balethwa kubogogo ekhaya, ugogo yabe engakwazi ukuthi umntwana lo yi-exposed baby. Ugogo wafika sihlalele lo mntwana, umntwana instead uthola ukuthi ancediswe ugogo yena uyabe lokho ephethe njani engakwazi igcina umntwana. Uthe esesiyahlolisa umntwana ukuthi ngaba legciwane le-HIV, ayitholakala umntwana eselala igciwane le-HIV. So ku-community siyazama ukukhuthaza ukuthi abantu bakuzwisise ku-community, sikhangela ama-caregivers abangogogo kulaba abareceive abantwana, omamanyana laba abancane, ukuthi we want to end AIDS by 2030.
Umnumzana Khasira Yeweta, umqondisi wenhlanganiso ye-Loving Hand ekoBulawayo, ukhuthaza usekelo lwabesilisa nxa umama esezithwele ukuze kwehliswe ukumemetheka kwengculaza kunsane ezizalwayo.
Ukuze iprogram leyi iphumelele kakhulu, it also needs i-involvement yabobaba. And nxa sikhuluma ngomzali sitsho wonke umzali, ubaba lo mama. So sekusele futhi njalo ukuthi kulabantwana abazithwalayo, abanye bangikhona babe sesaba ukuya ezibhedlela ngoba kwesinye isikhathi because of stigma and discrimination. So siyakuthaza kakhulu ukuthi sisondelele abantwana abangabe bezithwele in our communities.
Unkosikazi Babongile Chuma, umama ozithweleyo, ukhuluma ngezizathu ezibenza basukumele emuva nxa kumele babhalise ezibhedlela.
Nxa sikhangela indaba leyo ukuthelela abantwana igcikwane le-HIV, mina ngokubona kwami ngibona ngani imali yokubhalisa yiyo eluhlupho, ngoba imali yabe ifunakala upfront. Njalo labo mkethu labo badonsele emuva, abafuni ukuhamba emaklinikhi. Okunye indaba le egcikwane ukuthi siphumele egcikeni ngezitatha zethu kunzima. Yikho-ke abantu sigcina abantu benathi amaphilisi befihla ngoba lokhu kule stigma around indaba ze-HIV.
Okuphume embikweni wabenhlanganiso ye-United Nations Children's Fund kukhangelwane lo hlelo oluthi Ending HIV AIDS with Children, Adolescents and Young Women kuveza ukuba abantu abaphezu kwesigidi 1.3 million baphila legciwane ele-HIV. Kunani leli abazinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lambili, i-72,000, ngabantwana. Kuthi inani labo mama abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu, i-53,000, lalidinga ukuba livikele osane esingakuthi i-prevention of vertical transmission ngomnyaka ka-2021. Indawo ezilamanani aphezulu okuthelelwana kwegciwane zigoqela iWange, iGokwe, iHarare, iBulawayo kanye leManicaland. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela isinqumo senhlanganiso ebunjwa ngamalunga amadale ePhalamende emhlabeni jikelele e-Interparliamentary Union esithi izathumela iqula eZimbabwe kuyahlolisisa ngokuvalelwa kwesikhathi eside kwake wamela izenge zaWest edale lePhalamende umnumzana Job Scala owebandla eliphikisayo ele-Triple C. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Ngisithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika